sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court.
Kusokusenzwa ngumabhiza ilokhuyana okuthi usesenza i-damage control.
Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhuphe iqiniso ngoqo.
Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhe lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo.
Thina kulethi bandla ku-MDC akula muntu osuka kithi esiyajoyina i-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokukhutshwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court. Umbiko lo osayinwe ngumabhalane wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ubuthiyene kakhulu lombiko wethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi, yena ochothoze abahluli abethule isinqumo lesi esithi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. UZiyambi uchothozwe ngabantu abaningi phezu kwamazwi la, kanti la magqwetha lawo acine elobela inkantolo esithi kumele abanjwe ngecala lokweyisa imithethwandaba i-contempt. Kodwa kumbiko wayizolo, unkosikazi Mabhiza uthe bayayihlonipha kakhulu imithethwandaba kungelani lokuthi bavumelana nesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Kungelani lokuthi abavumelani lesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuthiwe nguZiyambi Ziyambi, kufuze sikuzwisise kanje. UZiyambi ubengakhulumi labantu, ubekhuluma lamalunga ezano, ube-activator i-membership yankona. Asiyonto entsha, ungakhumbula ngesikhathi se-land invasion u-Anton Gubay izitatimenti ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa i-political constituency. Sesingathola uma kuyukuthi kwenzakale lokhu soku abantu bezano sebesiyagida enkantolo, ngoba i-politician ma ikhuluma okokuqala kayikhulumi okomthetho, ikhuluma okumobilayiza lokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo. Kusokusenzwa ngumabhiza ilokhuyana okuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikeza i-political direction laba sebebuya belolonga, kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwo i-political leadership kuyaphuma. So mbona ngazathi okuthiwo nguZiyambi yiyo i-political belief yezana. Then okuthiwo ngumabhiza ilokhuyana okuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere, uhulumende uya undermine i-judiciary, so bekufuze ukuthi etholakale la esengani uyapolisha uyalolonga inkulumo.
Ingcweti kwezemithetho zithi kukhanya olodubo olukhulu kakhulu lapha, ngoba abahluleli ve-constitutional court labe-supreme court aba yibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo olabo bangomamangalelwa babotshisiwe kulolu daba lukamalaba. Ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba. Ubona kuhamba njani khonapho?
Akukho engukhangelele, akukho okungamangalisa ukuthi ama-judges wona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba, ngoba leli lizwe okokuqala yipolitiki. So ipolitiki as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba kuzafeza interest yabo, akula problem. Ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni, umuntu wokuqala odakuvuza ukuthi vele sekubeke ukucaca kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba. Ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni elihlazo lokuthi yena eyi-judicial officer etholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo. Ngiyodakuvuza ukuthi hayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze, kodwa hayi ngokwenyama langokufisa ilokho zenu uyaphatheka kukho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, othi ibandla lakhe lithi isinqumo esasithethwe esathathwa lidale le High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla leZANU-PF.
Singabala uchapter 8 weConstitution yeZimbabwe, ikhuluma kakhulu ngamacourts lama-judges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe ku-section 164 sibona ukuthi kule muga obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikhumutshele u-section 1 lo, subsection 1 lo, subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuthi ama court azimele kawatshelwa ngomunye umuntu abakwenzayo, bona bazimele mpo bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hathi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe yi-political party ethile. Amakhotho eZimbabwe kuthiwa azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu be-West, kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la asecindezelwe izano esithi izikhothamati zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende. Pho manje kuyini osekuguqukile?
Hathi bo ayisibo bonke bakhona abelokho belodokoza, njengoba libona amajaji amathathu la azaqungisa ibindi akhuphe iqiniso qoko. Kodwa iningi bathi phela zonela mvunye. Angithi sifuna ukupha sibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako, nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kwayo, abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe yi High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yi-West. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngamasanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ihamba yanqaba engakasayini, bahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khona ukhanya ukuthi waphonga ukuhamba ngesivunguzane siyavuka esayina, wayebalekelana, wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisile. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba lengqabangqoza esithi constitutional crisis sizaswela amajaji sizaswela umthetho kugcine sokubusa ngenduku amasotsha into abayifunayo ngoba okwamanje bangazi baaphile ngubani oza hluza lelicala ngoba amajaji wonke lawo athiwa ayesandla esingalunganga ubaba umnankakwa sizahamba edinga abangani bakhe ama retired judges sebaappointe ukuthi beze iappeal obvious laba bantu bahle babuye bathi i high court iphambanisile
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Ibandla lezanu PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo eliqala ngokuwahlolisisa kwenzela ukuthi ahambelana lembono yalo na abanye besiwa esikolo sokufundiswa ngenhloso yebandla lezanu PF isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Obed Mpofu izolo ubonakale emfanekisweni kumaphephandaba kanye lesemsakazweni kahulumende elabantu abangamachumi amabili lambili 22 elupane ababikwa bevele kumabandla aphikisayo besiya kwelezanu PF kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMatabeleland North umnumzana Mshoni Pheni Ncube uthi lelakhe ibandla liyabathola abavela kwamanye amabandla njalo seliqinise imikhankaso yokhetho lisebenzisa ingatsha ze-Constituency Coordinating Committee ezincedisa kuhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni olwe-polling station-based branches. Asizweni umnumzana Ncube exoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Hayi izanu PF vele ilibandla elinjalo thina kulethi bandla ku MDC akula muntu osuka kithi siyajoyina izanu PF asika kubona lokho njalo azake sikubone thina sikubona kuphela ngabantu abasebebuya kithi lizakhumbula ukuthi ke sithethe sekhethweni luka 2018 ibandla lethu belehlukene abanye belandele umakhuphe bonke labana abantu ababe kumakhuphe ngabantu asebebuyile kithi labanye abantu ababe vele bezihlalele nje bengasathandi into zepolitiki ngabantu asebebuyile kithi even laba abantu abasuka kuzani PF bayabuya kithi esesamukela abantu abaningi thina singeke sikukhulume besihlabele njengayo izani PF izani PF vele kungumthetho wayo ukuthi yaqamba amanga abantu bazabakwazi ukuthi ngesikhathi sama distance abantu bebezama wonalana abantu begugula wondi babezigqokisa amanye ama-combat bethi ebusuku bebuye bethi thina singama-distant emini sebebuya sebengamasosha sithi lapha ebusuku bekulama-distant bechaya abantu beqamba amanga vele yiyo nje indlela izane p f ephila ngayo thina konke lokhu asikwazi
kodwa amalungiselelo enu njengebandla awokhetho oluzayo anjani abantu babhalisela yini ukuvota liyayiqhuba yini imihlangano lakho konke nje kumbe libhekane lezinye ingxaki
amalungiselelo okhetho asekithi asesezingeni eliphezulu kakhulu kathesi thina njenge-MDC silohlelo lethu esilibiza sithi yi-branch formation esithi thina yi-polling station based branches yikho kathesi esibhizi ngakho esikwenzayo njenge-MDC ku-ground esithi thina yi-constituency coordinating ama-constituency coordinating committees abhizi ku-ground ebumba ama-branches esebenza le province abantu bayalwamukela kakhulu lolo hlelo njalo vele sebezimisela kakhulu ukuthi ukhetho ngaya luyenzakala uma kungenzakala ukuthi ukhetho lokusasa thina vele sesiredi njalo abantu sebezimisela ukuthi bethi sinqobe ngoba sebezimisela ukuthi bevotele elethi bandla ngoba thi hayi ukuhlupheka lokho abasebehlupheke ngakho kukhulu kakhulu njalo ke bathi hayi ibandla kuphela abangalivotela yi-MDC Alliance izani PF bathi abantu sebedini ngayo ngoba izani PF siyakwazi ukuthi libanda elihlala likhuluma amangala lithi liza kwenza lokho thina njenge MTC city bathi bazakwenza lokho bepromise abantu ukuthi bazakwenza lokho kabakwenze ngalesi sikhathi njengoba kuyiba basembusweni.
Lo ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Lezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abangamajumi amabili lantathu 23 babanjwe igciwane le-coronavirus, kutsho lolugatsha kumanani akutsho izolo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selize ledlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,579. Kwabatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabakobulawayo abalijumi lanye 11, kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo njalo kobulawayo elokitshini lemganwini osekulabantu abangamachumi amahlanu abahlaselweyo. Kunyanga ezilichumi ezedluleyo kuke kwaqhamuka uhudo njalo kuleli lokitshi kunye lamanye abalisa izilikazi Country Park, Luveve lamanye, okwaze kwabhubha abantu abalichumi lantathu. Umsakazo weya FM ulodaba lokuthi kuleziphathamandla zedolobho leJinoyi ezintathu ezibotshwe ngamapholisa ogatsha olulwisana lenkohlakalo olozakha. Ababotshiweyo laba ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Tinoda Mugudu, umqondisi wogatsha lwezindlu umnumzana Nhlanhla Ngwenya, lo manjinela wedolobho umnumzana Dominic Mapwashike. Iphephandaba lobulembu elesite lithi amakansila edolobho leVictoria Falls asekhethe umnumzana Kholwane Mangena ukuthi abe ngusibalukhulu wedolobho kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Ronnie Dube. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salwanani Studio 7 labalaleli ngukhethwe bebe ngikholomangi sekaboroni Botswana. Hai sibili kuyamangalisa ngendlela umnangagwa ongelanembeza ngakhona. Lenhloni sibili labantu bezanu abalazo khathesi bayangena elupani kubomathebhelele bathi bacela usekelo elupani lapha thina sisezikolo khona egwamba laphana besihamba kwelanga sithi sidlala egangeni sivumbulule amathambo okukhanyayo ukuthi ngabantu ababephongubulawa bephoselwa nje kodwa abalala nembeza bayehluleka ukuthi belungise lokho kodwa banaso isindi soku makhule vani indawo bathi becela usekelo. Mina ngicela ngeli sifuzela abantu bezihani nayo umnanga ukuthi kakho usekelo alucele emathebhelele ndulu ucele emathanjeni yini kumbe ucele usekelo emangcwabeni. Ngangimkhangele ngerali yakhe eyokugcina ethi silaphe somhlolo primary somhlolo khona pa declare khona igugurawundi kwahle kwafa abantu abangu-40 same day ngo-1993 kodwa uyama khona phana uthi ucele usekelo. Hayi thina sicela nobabalo akabe lonembezi akacabange ekwazi ukuthi isihlahla asikhohlwa njalo yena nxa elihloko eselikhohliwe akwazi ukuthi isihlahla akasikhohlwa. Amathambo lana lokho ekhangela ukuthi yena alungiseni uyacela usekelo emangcwabeni.
Salbonani livuka njani Studio 7 Studio 7 lomthwakazi madoda kithi kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi umuntu angayenza crossover from kumthwakazi esiya kuzana uPF kuyinto ebuhlungu kakhulu esizweni sikamthwakazi ukuthi sizwe into efana naleyo kodwa nje into ekhona ukuthi abantu laba esithi basimelela laba ngabantu abale interest lezikhwama zabo ngabalani labantu ungakhangela unanzelela ukuthi kathesi sinje esizweni sikamthwakazi sizama ukulwisana lokukhipha into eyachiya ihlanyelwe yigugura hundi kodwa abanye uyamfica umuntu sebuyela kuzala uPF eyiyo eyabanga ukuthi kona izame ukubhubhisa isizwe sesindebele nxa singani siyabuchasisa kuhle ungakhangela from kuma 80s i-railway line yasuka eHarare lapho kulezi ntaba khona bayenza yayophenduka eGweru ukuze ingayingena kobulawayo kuyindlela yenkethabo yechabi yona leyo taking people from resettlement from abantu from emashonaland bebasemathebheleleni injongo yabo yokwakuyikuneutralize ulimi lwesindebele ukuthi lungabi khona ungakhayela kade esivini umuntu angasuka eHarare ayisebenzela kobulawayo ngenelisi njalo kathathu ukuthi afunde isindebele ufuna abantu bakhona ngapho bakhulume ulimi lesitshona njengaye is part of gugurahund ungakhayela ku-ZBC i-news ngesikhathi sikasmith kanye kudala i-news zaziqala ngesindebele ekuseni emini after 12 kuyeqala ezisitshona kathesi ngenxa yegugurahund eyangenayo babisela phansi ulimi lwesindebele i-news eziqaliswa ngesitshona throughout kuze kungena futhi lakanye futhi into leyo yangena kustudio 7 istudio 7 yenza i-news ngabili ntambama lekuseni ekuseni baqala nge-news esitshona ntambama baqale nge-news esitshona is part of gugurahund yona leyo kutshengisa inkethabo echabi ukuthi kulo mhlobo owodwa oqakathekiswayo kwele Zimbabwe so kunzima ukuthi khona umuntu angacrossa from ebandleni la kumthwakazi ebuyela back to ZANU PF athi kule nto enhle lokho okwenzakalayo ukuthi uthi kakuboni yini madoda kade wasa sokusile amakomrade athi esuke eganyeni bakha umduli othiwa kuwo sokusile mandebele kanti lokho abanye lokho besacimeza kuhamba njani hhayi ngiyabonga ngusibande ejombe ekhwekhwe thanks
Livuka njani basakazi bakithi Studio 7 labalaleli abahle okhuluma uThemba from Cholocho ngithi ngiphendule leya ndoda ebilombuzo ukuthi why kungavunyelwa i-diaspora vote ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe wena mfowethu ubona nje kungavunyelwa ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe kuyikuthi vele izanu iyabona vele ukuthi 100% ofa abantu abaku-diaspora abangaphandle kwelizwe vele kabayifuni iyakwazi khona kwizwe ayisho ukuthi kayikwazi iyakwazi that's why ngithi ivume vele ukuthi thine singaphandle sivume yabo yiko ke izasondeza ke abantu abanjengabo babugawula abayisikhotha amade zezani ukuthi bekhohlisa abantu bakithi lokho bekhuluma nje into engekho kodwa bebhekile ukuthi into vela ngeke zafa zayenzakala zaba right ezweni lakithi kakhulu kithi emhlukuleni wasemandebeleni ngisho wona umgwaqolo lo suke etshola ukuthi uyakusiphepha uma lokho kusaphethe izalo nje silibale ukuthi iwafo walunga ngisho wona lo sethotsho from Bulawayo elongoma kusele zami in power asikhohlweni bafowethu ukuthi wafo wavuka something bazo lokho bekhuluma nje ubabugawula ukuthi iqiniso bayalazi into nje abayazi ngqo ukuthi into abayenza yini
Salibonani Studio 7. Hayi, sale ndabeni ngathi isikhathi. Mina kwela miside bantu bakithi ngithanda ukubonisa abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi njengoba imthwakazi ngiyakho amthwakazi, kumele ikhuliswe yithi abathwakazi kuqala. Andibani zabona ngabe izizwe ukuthi right. Lapho yenza khona ama mistake ithi uma siyibonise khona, hayi kuyihleka. Abantu bakhe bathanda ukuthi ubhupha lokuthi ubhurwa kwa mayiswa le kinga, ngiyamhleka instead ukumbonise. Mina into engathanda ukuyitshela umholi wemthwakazi public park inkonzi ngoku ukuthi emfowethu kukhulwa kanjalo kupolitics, kuhlale egangeni kuzawugqinisa, kuzakwenza ukuthi wele ndeminye eserious ungakungakwethusi bonke abantu ababaholi bathwala nzima ukuze bephumelele so nawe ungakwethusi ungapheli imoya labethwakazi labalandeli bomthwakazi bengapheli imoya khulwa kanjalo kupolitiki zibuze ukuthi MDC izwe labalandeli abaningi angakoqala njani yadoza nzima that's why sangilayela babechave limazo lifaka manjeni nawe lokhu kuyakukhulisa mfowethu ungayethuki zama kodwa ukuthi ukhonekthane labathwakazi uzwe abakufunayo ephathi labakufuniyo abantu babakini abakwamthwakazi uzawe iqembu lizakhula abahlekayo beke behleka abaphumayo njalo nalo ophumileyo ndoda umekele njalo ngoba ngeke ube mazi ubethele dlala indima engakana uthola ukuthi iqembu lingaqhubekeli phambili ngenxa yakhe. So uma iphumile ukuthi iqembu iyakhula ngoba labo ozabathola abazojoyina iqembu lakho ngeke ubazi bazozala umqondo nje bazola umqondo meva abanye bazola umqondo okhulile oright ozasiza iqembu. So nokutshela lolu daba lento engiyishoyo ukuthi ophumileyo ungamkhaleli umeke enjalo ngoba uthole kade isivalo evimbi iqembu lingakhulile phambili. So ngolimi losesikhala ngenza kutshela ngithi bathi chakulamba chakuwangula chakuda chakuda chakupanlana. So nganjalo ndoda qina ukhulu uqhubekele phambili uzobona ingqwe yaphambili yakuya phambili indlela yoyicenta izabona ngabaningi ukuthi uyaphi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla laze layafika kumanani elagcina ngawo kwinyanga ezilitshumi lane ezedluleyo. Ababhubhe nge-COVID-19 kuviki edluleyo bedlula inkulungwane ezine 4165 okulinani eliphansi kakhulu kusukela ngenyanga kaMbimbitho. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebeyisilinganiso esingamatshumi afika phose amathathu ekhulwini 37%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ye lapha eTexas njengoba sisho ukuthi kuzima ukuthi uyibone iCorona ngokwayo ukuthi izinga layo lingaphi ngoba abona ababayiba abaphethe umthetho bayabe bengathi abafuni ukuthi kwazakale. Kodwa ke nxa ulalela nje izibhedlela lapha kusehla kusiza ngapha ngaphansi hayi iyehla lokho abantu bazimuka baya kuma vaccines sekungathi abaningi bahlatshiwe abantu ukwedlula abangahlatshwanga.
Baba Mthombeni, siyabona ukubana abantwana abaleminyaka elithumi lambili kusiya kwelithumi lanhlanu labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Ubona ngani lokhu kuzaphathisa na emzameni yokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19?
Ngazo kuthiwa abantwana bahlatshwe kuzabazima ngokufanayo ngoba nxa kuyikuthi abadala abakukholwa khona lokho okwezijekiseni abantwana bazahlatshwa njani abasoze baye ukuyahlatshwa ngoba abantala yibo bekumele bathutshise abantwana ukuthi bahlatshwe. Manje bona abadala bakhona bavele kabakholwa khonabo ukuthi kufanele ukuthi abantu bathathwe. Lokho ebesithi yi-hoax leyo akulanto okuthiwa yi-coronavirus. So ke umumo wakhona uzima ngayona leyo ndlela ngaphandle kokuthi engxenye laba abantwana sebekhulile abasekuma high schools kusiya phezulu sebezenzela ukucabanga kwabo ukuthi bafuna ikakhulu laba abazabe beku-sports ndawo lento lezi ezinye ezinjalo bazafuna bona ukuthi bahlatshwe abantwana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani nokususwa kukamnumzana Lukumalaba esikhundleni sokuba umholi wabahluli yi-High Court. Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokukhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. ngisithi asidibaneni kusasa kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.